UNobhethi Moyo oleminyaka yokuzalwa engamathumi amabili lasithupha 26 ngomunye wabasakhulayo ophila ngokusebenzisa imitshina yakulezi nsuku uthi waqala eneminyaka yokuzalwa engamathumi amabili lambili ukudinga imali wagcina ebona kufanele ukuba enze umsebenzi wokulungisa ama-websites kanye le-coding eseHarare.
Ngakhona ukuba ithekhnoloji inamandla, singakhangela izinto eziningi kade sokulabo online business, online imisebenzi nje eminingi le. So ithekhnoloji iyaletha inguquko empilweni zethu nje abantu abasakhulayo. Ngathemba ukuba abaningi labatsha bazafundela imisebenzi eminingi kakhulu enjengalaleyo engike ngayiqamba, bathole ukuziphilisa ngoba kathesi izinto zomile. So izinto zomile kunje, so izinto ezinjengazona lezi ezithekhnoloji zilethele okungcono.
Omunye ofana loNobhethi nguNompilo Chuma, yena othi usebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukudinga abantu abelukayo kulamakhasi enkundleni zokuxhumana ezigoqela Facebook leWhatsApp.
Ithekhnoloji yabona isiphathisa kakhulu ukuba sihlale sudinga ama-customer ethu kungela marketing iningi. Abantu basidinga ebulunjeni njenge-Twitter yabona, Facebook, WhatsApp, njalo inani labantu abasilandelayo liyala liqansa. Iyasiza sibili ukuthola imali, akusafani lakudala lapho sasithwala nzima ukudinga abantu endaweni eyodwa.
Baningi abatsha abenza imisebenzi efana lababili laba. Nyasa Dube osemaphandleni eLoagweru ogcwele ebulenjini be-intanethi. Loba abatsha laba besenelisa ukuziphilisa indlela lezi ezitshiyeneyo, kulabanye abakhala ngokuswela imali yokuthenga imitshina efana lama-computers ukuze benze okungabaphilisa. Umeluleki Ndlovu ngomunye wabakhala ngokuswelakala kwemali yokuqala umsebenzi webulenjini be-intanethi lenkundleni zokuxhumana.
Xa uzolungela efoni yakhona kuyahlupha lokho. Thina lolwazi lokuba kwenziwa njani nje le hasla. Sifuna imisebenzi ema-industry, hayi lokho kwe-intanethi lokho. Ngabe nje bayasivulela ama-fake kuphele lokho. Okwamanje nje kuyokuhawulela.
Inhlanganiso yezisebenzi e-International Labour Organization ithi ubulenzi be-intanethi kuzakhweza inani lemisebenzi yabatsha ngokuyisilinganiso sokungamathumi amathathu ekhulwini 30% kuzwekazi le-Afrika kusiyafika umnyaka ka-2027. Elezimbabwe lithi abantu abafika isilinganiso sokungamathumi ayisithupha 60% sebengena ebulenjini be-intanethi elizweni. Uhulumende uthi uzabumba imithetho yokusebenzisa ubulembu lobu kanye lenkundla zokuxhumana ukuze abantu basebenze ngendlela eziqondileyo. Ngimele isifo sebenzi seHarare, ngumlondolozi Ndlovu.